Sengana masiva we
senziwe manje
ngilo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke udaba lwethu lesithembo lokho esilo baba umqondo obanzi magonya lo mama usakhilelilene umadube lezi zincwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi bathini ngodaba lolo
uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo nxa sesiqokodile sesime eminyango uzasemukela kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ulethuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo madube abangasemukela kodwa nxa sesikhona sesiqokoda eminyango awu umuntu uyaqonda uyaqonda abe ngusoloboni
fokaumbuzmadube
lale
kambe dadwethu nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kunokuthi ngikudingela unyane wenu ufundile lawe udokotela umfazi wakuqala nabantwana lawe sihlezi laphana ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor ngimzalisi kabe labantu abakhe laphana you know imizi yami imizi yami yompili you know akekho ocela komunye udokotela wena laye ungu-auditor laphana she's an accountant lingama-professionals lonke lami ubaba ngiyi-professional kambe ukubona kungcono yikuphi madube ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kumbe ngudingela unyane wenu libe babili ngibe faithful to both of you
madube madube
yayibona indaba leyo magonya
yebo mama
mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho ukuhlonipho okukhule engingakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo hlala phansi lami ukhulume lami ungele ukuthi madube lapha lalapha lalapha angisukiseki ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinga umfazi wesibili but okuza kwenza ukuthi udinga umfazi wesibili i-option olayo ukuthi usubone ukuthi mina engisendlini angenelise ukuthi ngikunike izinto ozifunayo so i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi wena ube labafazi ababili ukuthi mina mphume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususalo siya kwanisa ukuthi ungenise lo ozabe umngenisa endlini kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho egangeni ingabikwazi as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili ngempilo but ma kuyukuthi awusenelisi something osuyibone kimi ingekho right ngibize uhlale lami phansi ukuthi 1, 2, 3 awusayenelisi madube bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili uma yinini ungangeli endlini nxa ngingayenelisi ngiza kutshela ukuthi hhayi baba okunjeka ngikwanile kungangcono ngizithathele izikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantwabami nxa kuwukuthi mbe basasebancane kumbe ngibachiye but abantwana mvamanga ukuthi umuntu ongumama ahamba ashiye abantwana uzasala usuyathatha lowo mboni leyo ngihlale endlini engxenye uzakunika khulukho okufuna okwenza ukuthi ucine udinga umuntu phandle nxa kuyukuthi uyangihlonipha kusibilungu baba ohloniphayo awusoze uyenze njalo zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama duwe angakangibona asoze kube right
agonya amafitshane sibili 30 seconds
hayi ngiyamuzwa udadewethu lapha uthena ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama-girlfriend amabe mabili ebe mathathu phandle ingqene ekhaya lapha ngimhlonipha njalo uyakutsho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuyikho okuhluphayo ekhaya kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinye insuku angithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba ufice kuthiwa ifemily balabantwana ifemily abantwana babili isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuze uqhele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho okungamaphilisi khonokho ababephiwa ngabelungu isikhathi-ke siyahamba abantwana uyedwa umntwana ekhaya lapha sesizame sazama sokusehlula umama isikhathi sesihambile ziningi izizathu ezingadala madube ukuthi kuyefika leso sikhathi kodwa mina into engiyicelayo dube nansi eyodwa nje lawe madube into engiyicela kuwe lo mnye wenu iyodwa zwe ake sifundeni ukuthi yazi umuntu wesifazi uyahlonipheka umuntu wesifazi makahlonitshwe nxa kuyukuthi dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile nomanqube nguye yedwa. Khuluma lonkosikazi, uzithathele abafazi bakho bebabili, ube faithful to your two wives, uzale abantwana bebeungichiba idolo. I-Africa kayila bantu. Sifuna abantu eZimbabwe lapha, iZimbabwe is very much underpopulated. Akula bantu. Kanti-ke labo mama, nxa kuyukuthi bebona ukuthi hayi ubabuyenelisa, hayi abavule.
Hayi-ke okwalamhlasima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo obanzi Magonya, lo mama unkosikazi Sakhile Liline uMadube. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wenu.